so kuyisika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuNtulikazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula inkulungwane 1478 abalomkhuhlane lo. Abanye abantu bathi basekela imibono kamongameli eyokuthi kumele kuqiniswe iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini.
Uhlelo le-close down siyalusekela kakhulu.
Kodwa abanye abakusekeli lokhu.
Mina ngusekeli ukuthi kubulekhe kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa idaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi.
Baningi abantu asebethenga impahla etshiyeneyo beyigcina ezindlini. Sesisaba ukuthi uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Le ndaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kulehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini awulaqiniso.
Umnumzana Gideon Gono owayengusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi abathola amakhuba lokunye okokulimisa kwakungamelanga bahlawule imali kurhulumente. Ilizwe lemelika likhala ezimadonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis owayelwela ilungelo likaZulu. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1478 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamathumi amabili lanhlanu 25 elizweni. Abantu abedlula amakhulu amane 447 abalomkhuhlane lo bahlala kobulawayo. Uhulumende uthi ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Abanye abantu bayakuthakazelela lokhu kube labanye njalo abakusolayo besithi uhulumende ulakho ukwephula amalungelo kaZulu kungenziwa uhlelo lolu. UGogo Sibanda ohlala eGogwe ngomunye wabasekela ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, uyabulala, singadelela kodwa kuyabulala. Siyakusekela kakhulu lokho ukuthi hayi akwengezwe, kwengezwe ngeqiniso, akukhona ukuthi kuphindwe kuyekelwe abanye bengena abanye bephuma. Nxa besenza lockdown kaba yenzi lockdown eqinileyo engeqiniso, uyenze ukuthi umkhuhlane onunjani uvikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mchijo Mkhwananzi.
Ngiyarisekela kakhulu sibili ukuthi ngalibana kwala usenziwa njalo ngoba hey izinto esezisenzakala abantu bengaphela lami abantu beke behlale ezindlini. Siyakwazi ukuthi indaba zezimali ukudla konke kuyahlupha kodwa abantu bengani bake bayalalela sibone ukuthi kanti vele kuhamba njani. Nami lapho uhulumende uvumelana layo kulokhu.
Umnumzana Kisdon Mbedzi ulombono ofanayo kodwa uthi kumele kuvinjwe engcelweni wakwele South Africa leZimbabwe kulabantu abaningi abangena okungekho emthethweni.
Zamahulumende ebungasebenza ekutheni umemetheka kungaqheli kangako kakhulu ngesikhathi sewinta lokubanda kanje ukuze maybe umemetheka kwehle isikhangele ukubona iwinta kumbe ngathi isikhathi samakhaza salwe nyanga ezimbili maybe kusawuthi ephelen kwa-August kuzabe sekushisa maybe kuzabe sekungcono ngoba akusoze kuqede lokuthana soze kuqede ukumemetheka kodwa zehlisa kulesi sikhathi osikhathane esincane. Ngoba ngabheka abantu bakithi bayahamba kakhulu besiya e-South Africa kulabaphila khona ngoba kulaba bathola khona impilo. Indaba enkulu, indaba enzima le, indaba enzima kakhulu ngoba ngabheka abantu bakithi njengamanje bayeqala ukuthi bavalwa khona njalo futhi bayachapha namanje ibhoda livale kodwa abantu bayachapha okuyikho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uze elizweni.
banengi kodwa abaphikisa ukuqiniswa kwesiqondiso sohlelo lo-lockdown. Omunye wabo umnumzana Prince Khumalo.
Mina ngusekele ukuthi kubuleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi. Plus futhi emabhoda ukuthi abantu bazingenele santando baphume santando. Lakuma quarantine centers ukuthi abantu bebe kuthiwa abantu babalekile mthokotho mthokotho. Ngesizathu sokuthi amasotha akala izinto zokusebenzisa lamapolice abala ama PPEs. Yikho mina ngifuna ukuthi i-government kayilungise khonokho. Then sesingakhuluma ngokuthi kumemethe. Kumemethe kavele xa utesta bona la abantu abavele eGoli, abavele eBotswana, lezi muli zabo bona la abasebehlangane lazo ababaleki kuma quarantine center. Akula sizathu ukuthi waye umkhuhlane ungamemethe. But khonokho ungalungisiswa. Mbona ngani sesingakhuluma ngokungezelelwa kwamalokhu zenu. Sesingakhuluma ngokungezelelwa kwe-lockdown. Okwakathesi hayi mina mbonani kwanele khonokho kukhona.
Umnumzana Nkosi khona kuphe lawe uya kusola lokhu.
Siyakubona sibili umdala ungaqinisa i-lockdown. Siyayibona siyamemetheka i-COVID eZimbabwe. Kodwa into eyi-problem yindlala le mali. Njalo kula mali eZimbabwe njalo kula kudla. Ngawe uyakwazi ukuthi anike abantu ukudla listi ngabe kungcono. Ngabe abantu bayabuyela ezindlini bavalele ezindlini njengabo. Manje kathesi umuntu uzathi vele kala kudla. Aphinde umvalele endlini. Hayi. Hayi umdala kazama ukuthi anike abantu ukudla ukuze abavale ngoba abantu vele angaze baze bavume. Abantu balesi angeke bavume ukuthi asezitshela ukuthi nga kuyikufa yikufa. Ngoba nga ngabe abanika abantu imali, bakuholisa labantu imali, le mabhenki ekwazi ukufaka imali, ngabe listi kuyazwakala ukuthi hayi umdala uthi ngenani endlini madoda sizabe linika ngenyanga ngenyanga linika ukudla okuyaneleyo.
Umnumzana Sima yedwa Ndlovu ukuthi kumele uhulumende adinge umuthi ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19 athi ukuvalela abantu ezindlini okungapheliyo.
Umkhuhlane lokubuhlungu mpela kodwa phela noma ingazivale nxa ikhambi lokuthi kulatshwa abantu lingekho angeke kusize ngalutho. I-government kayizame yona ukuthi nxa kudingakala kudingakala imali yokuthi kutholakale ikhambi lokuthi kuncedwe abantu abagulayo. Ngikhona sizobona into engcono.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Eric Chabalala othi kumele abantu badinge indlela ezitheneyo zokuphila ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Khona ukuvalelwa kwebantu ezindlini angiboni kulusizo olukhulu kakhulu ngoba lo mkhuhlane kukhanya ngathi usungumkhuhlane osukhona vele. Kumele abantu bazifundise bazijwayeze ukuphila nawo bazivikele. Umuntu uma ephuma angaphumi endlini angafakanga imaski. Uma engena esitolo asanitize. Uma ephuma esitolo okubalulekile ukuthi uma uphuma esitolo usanitize ngoba ubambe lapho kubambe khona abantu abaningi. Usanitize usebenzisa ama-sanitizer ufakwe lezi fonyo lezi ama-maski la emgwaqweni ngoba angeke sihlale sivalelekile phela uma kuthi kuyivalelwe ezindlini kusho ukuthi sizohlala sivalelekile unomphela ngeke siphinde sivulele. Abantu bona bazifundise ukuzivikela.
Usikhuchwa Mfundo Solwayo Ngwenya okhokhela inhlelo ezijeneyo eMpila Hospital kubulawayo uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini.
Kuyangidanisa ngoba abantu laba akade abantu bakithi lapha akade balwela kakhulu usongezana inyanga ezine ukhuluma labo batshela ukuthi kulento embi ebuyayo. Yikho ngiyadana ke ngibona bengalaleli njalo umkhuhlane usubahlasela sekusele ukuthi baqalise ukuphela ngezinamba eziningi. Njalo nxa bengatshintshanga hayi amaviki amabili amathathu babesepretheni okuzwayo lapha ngakho.
Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezilithumelane 14,311,886 abahlolwa batholakala bele COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 602,757. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abedlula phose inkulungwane ezilikhulu lamathumi amane 140,120. Abantu abanengi sebethenga ukudla okunengi bekugcina ezindlini kulandela imibiko ethi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwethusa abantu ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 kobulawayo, njalo lembiko ethu uhulumende ulakho ukuvala ngci ilizwe lonke esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosikazi Siphilile Ncube uthi bazabulawa yindlala uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Mina ngilovalo lokuthi nxa kuyikuthi ilanga lakusasa siyavalelwa, mina ngiziboni ngiqeda kuhle i-lockdown ngoba bengilokhu ngisabhadala izikwelede engangizenze kuqala. Isifiso sami nje yikuthi ngabe basinike isikhathi lamalanga nje sasilungiselela kuhle, ngoba nxa kuyikuthi liqiniso asazi ukuthi kuyabe kuzasithatha isikhathi esinganani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwethusayo okwamanje ukuthi sokugcwele abantu enzikini yedolobho lakobulawayo abadinga ukudla.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Lehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso. So abantu sebenza i-panic buying yonke indawo, sebegcwala e-town bezama ukuzobethenga ukudla lani lani. Lokho kuzadala ukuthi abantu bengene ezikweleni besikini ngoba sebegcwele abantu i-town indawo yonke. Lokho kuyadala futhi ukuthi imemetheke i-COVID.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo unkosikazi Qiniso Ndlovu uthi abantu kumele baphiwe isikhathi sokuthenga ukudla nxa uhulumende efuna bahlale ezindlini.
Ngendaba ye-lockdown le khala ngani izaba kusasa mhlaka 20. I-lockdown mahunga abantu baphanikile, kodwa njengathi thina abantu abathengisayo kunzima kithi loba abantu bephanika bathi bayehluleka ukungena edorobheni bethenga izinto zabo. Akufanani i-business slow. Kuqala ifisi kwakudojwadojwa kungafani, kathesi i-business is very slow. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba abaningi sidla ngokuthengela, so kuyasi-affecta kakhulu.
Unkosikazi Similo Chuma uthi sebethenga ukudla belungiselela eyinye njalo i-lockdown.
Hayi, mina ngathatha umsuza ngithi khona silumelele lolu langa ngoba sikatshelwa lutho. U-president kakayenze i-announcement ukuthi kuzaba le-lockdown, so thina asikho prepared for this ngoba sizwa nje ngelikabathi emgwaqweni. So ukuthi sithi thina sizimisele ngoba nginjenje angingathengi ngitsho even impuphu yokuthi abantu abambeyi, ngoba kungathiwa kusasa kuyavuka kuvalwe e-town, angazi ukuthi mina le nguli yami sizawudlala. Kuzaba nzima vela kufuze kuze kube yinto elula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela abalandeli bebandla lezanu PF ngeviki ephelileyo ukuthi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele, naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owaye ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi iziphathamandla zikahulumende abehluli bomthethondaba abambalwa. Abakhokhela amabandla ezokholo lwesiKristu, amalunga edala le-cabinet lepalamende kanye labalandeli bebandla le-ZANU-PF abanikwa amakhuba lokunye okulima kwakungamelanga bahlawulele abakuphiwayo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiya umnyaka ka-2008. Wasetshenziswa imali efika izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika, $200 million, kuhlelo lolu olwalubizwa ngokuthi yi-Farm Mechanization Program. Umnumzana Gideon Gono utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi abanikwa amakhuba ama-combine harvesters lokunye abakhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa, owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe labanye babo babengaphansi kohlelo lokulima kulandelwa ukuthathelwa kwabamhlophe amapulazi nguhulumende esekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Alex Magayisa ofundisa kwele-Bhilitane izolo wethulele uZulu amagama abantu abaningi abathola impahla etshiyeneyo kuhlelo olokhutshwa libhanga leli le-RBZ. Idala lephalamende lake lazama ukucubungula udaba lolu, kodwa uhulumende wala ukuveza amagama abantu abathola impahla yokulima. Kasenelisanga ukukhuluma logono isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa labanye okuthiwa bathola okuthiyeneyo kuhlelo lwe-farm mechanization okwethulwe ngumagayisa sokumemedeke okumangalisayo kwebulenjini bokuxhumana obe-social media olapho kulabantu abaningi abeZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakhala ezimathonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis obelwela ilungelo likaZulu njalo wasebenza lomuyi uMartin Luther King Jr. labanye ukwenzela ukuthi abantu abansundu balingane labamhlophe kwelemelika. ULewis ubelesifo semvukuzane ngomunye wabalunywa izinja batshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Abansundu betshengisela besithi bafuna ukuba lelungelo lokuvota lokunye okuthiyeneyo. Ube lilunga ledale le-House of Representatives khonapha kwele Melika ngesikhathi etshona. Abantu emhlabeni wonke jikelele bathi umuyi liqhawe lamaqhawe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
angela
ubaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lomlamo. Kambe umlamo ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usakhile line ukhona ngale ke kweleBotswana. Lo baba uMnqondo Banzi Magonya ukhona ngale ke eBrithani. Lezincwadi zamasiko esintu. Umlamu lapha ekhaya ngubani Madube?
Ngisindu uMandla ngathathwa njengoba ngithethe. Abafowethu usisi wami ngumna wami ngilandele umlamu. Ngathi umna wami vele ngisindu ngumlamu kubaba lo ngithethe.
Makonya?
Yebo Mthembu.
Umlamu, kumlamu. Bani lapha ekhaya?
Hayi, lami ngiyazibingelela abalaleli. Njengoba uMadube ekutsho Mthembu. Umfowabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingwe engomncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo.
Ehe, pho Madube lapha-ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani?
Ube ngumuntu oba very close to Magonya, aphinde abe very close to him niodadewabo. Kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiso. Isikhathi esesikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle, ziphinde zenzakale ngendlela engarayithako. Umlamu yakwasuba ngumlamu bowumlamu sibili ibe too close lo babayabe ngithethe esendlini. Kungabi lenye into nje oyicabangelayo. Umlamu uyaphinde futhi abe ngumlamu abe too close lobaba ngithethe esendlini kuze kugcine kuzala umntwana. Kugcine kube umntwana ekhaya nxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya. Umlamu lapha abe hambe khona uright, akakho right njalo ekuzweni kakhulu kuloyi abe the one thatha lapha ekhaya.
Baba Makonya?
Yebo Mthembu.
Umlamu umenjani kolapho-ke nxa sukangele yena wena ngakho?
Hayi, ngiyakwazi ukuthi ufuna inhlamata agobhoza Mthembu. Hayi, kunjalo Mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambivele uMadube akutshoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamu ivele ligcine liphuma uchago. Yikho akutshoyo ukuthi kwezinye insuku uyawuzobonisa kulo mntwana ekhaya. Kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba olapha ekhaya kuyinto oyikhuluma nomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume lizwa ngesisibungu phandle ungakho ukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama osibili okube lesithembu ungakwenza lokho kodwa kuyawumela ukuthi kube into oyikhulumisana lwangakho ikuvumela
ehe Madube ungakumela lokho
hayi
indaba
hayi ngiyakwazi ukumela mina ngumela kusomphumo zwakhe
mhm
ngiyasonke umuntu enhlala naye umuntu enhlala naye engakhali bambi vele lize liphume uthola ubamba yeye wawungakudala sazithi abadala babebamba njani babelibamba kungabi neyinye into eyenzakalayo but owakhathesi sibili yabamba sibili ichago lezeliphume
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silomama usakhile Lilene Madube lo baba umnqondobazi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, sakazo muhle zimbabho muhle. Ikude banokuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso kamhlaka 31 Ntulikazi okukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni. Uhlelo silomnashe Mtutsa webandla lezanu PF kanye lomlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho mayelana nalolu daba.
Umkankaso lo umkankaso akathekileyo kakhulu ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi abantu abaningi abasakwanisi abasenelisi ukubana bethole ukudla uhamba ezibhedlela akula mithi solokhu kuyasitshengisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga ngakho ngokufaneleyo uZulu kucakathekile ukubana etshengisele ukungathabi ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo kuba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu luyenziwe yi-corruption
siyezwa amalunga awebandla lezanu-PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe bezimoshela isikhathi ukubona njani lokho
kuyasidanisa kakhulu ngoba sikhangelela ukubana xa sitha silweni le-corruption laba ezanu-PF bebuye bejust bambisaneni izandla i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela mbona into umuntu weZanu-PF layo kumele ithakazelele
sikuzwile Dube siyabonga ngokungena kuhlelo wothi sizombono kamnashe Mtutsa webandla leZanu-PF
ya ngiyabonga brother Mike ukutshengisela kuyinto evunyelweyo elizweni leZimbabwe kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo lawa ama-plans akamhlaka 31 July ayize ngoba akuncedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele khona amalanga adlulileyo lawa esivela kiyo sibonile ukuthi ama-positive cases abelokhu esiba maningi abantu lokhu bebanjwa bele COVID so siyabona ukuthi ngendlela esesikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili so ukuthi abantu beqasa ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni mbona ngani kuyinto embi kakhulu ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lowe COVID lokhu kukhona iCOVID ayilungiswa nguhulumende iCOVID ayilungiswa ngeZANU-PF kodwa umkhuhlane okhona emazweni wonke siyabona ukwenzakala eSouth Africa siyakubona ukwenzakala kwamanye amazwe asikufuni ukwenzakala kwelakithi
abantu bayakhala ngale ndaba inkohlakalo elizweni Mtutsa ubona ngani uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na
engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane indaba zonkohlakalo nxa sengikhuluma ngohulumende ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa asebexotshwa emsebenzini kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health kuyatshengisa ukuthi hayi izinto ezenzwe elizweni sezisitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entweni zonke abazenzayo
hayi sikuzwile Mtutsa isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye lomnashe Mtutsa owebandla leZANU-PF ngokungena kuhlelo isikhathi du mthwakazi omuhle kodwa singakagqibi uhlelo lingakhohlwi ukuthi sabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7 bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungatshinela kusasa. Sinesizwe owamanje ezokholo lwesiKristu silontungamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sathanda ukuba sikhangele amahubo ichapter nga 118 iverse nga 24. Uyabhala lapho uDavida lolu hubo esithi yena lolu lusuku olumiswe yinkosi asichabe sithokoze kulo. Singathi kwezinye amanye amaversion angathi lona lolu lusuku olwenziwe yinkosi kasithabe sithokoze kulo. Abaningi sebayenza izingoma ngale verse kaDavida. Namhlanje bemfuna sikhangele ngelihlo elinye. Ngifuna namhla ucabange ngalindlela ukuthi lonke usuku ongena kilo empilweni lwenziwe yinkosi. Abaningi sasicabanga ukuthi engxenye umnyaka ozayo yoza kwangcono kulalowo mnyaka esidlulekiwe. Lanamhlanje lolu suku esikilo ungizwa ngikhuluma lwenziwe yinkosi. Lo suku lolu okule COVID khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha othokoza khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapho khala khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha ozudangile khona lwenziwe yinkosi. Zonke insuku esingena kizo zenziwe nguJehova. Ngakho ungabala leyo ngqondo ukuthi akulalanga elilodwa elingenziwa nguJehova. Awusoze uthole umelela ukuthi engxenye yokusasa yakho lapho engizayenza olunye ulutho. So kokuqala kumele sikunanzele ukuthi nxa lonke usuku lwenziwe nguJehova kuthi ukuthi phakathi kwalololo suku, phakathi kwalolo suku kulento enhle uJehova ayabe eyidalile. Kungabe kumbe kulusuku lapho zwe khona indaba ezikudangalise kakhulu, indaba ezikuzwisa ubuhlungu. Phakathi kwalona lolo suku usizwa ubuhlungu. Lusuku olwenziwe nguJehova kuthi kukhona isandla sikaNkulunkulu phakathi kobuhlungu bonke lona bona lo. Ngiyangikhumbule ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi khona vele ekuqaleni antsho umhlaba wawugcwele ubunyama, kodwa uNkulunkulu phakathi kobunyama lobo wakhuluma ilizwi kwaba lokukhanya, kwaba lento enhle ephumayo phakathi komnyama. Ngakho kakula ndaba lokuthi lelo langa lakho liyabe likhanya limnyama, likhanya linzima, likhanya ngani hayi akulalutho olungayenzakala, kumbe kathesi abanye uzindaba zokuthi ubanjwe yiCovid, kumbe uzindaba zokuthi kulesihlobo esesibhubhileyo eGoli kathesi sikhuluma abazalwana abaningi izihlobo kulobuhlungu abanye babanjwe yiCovid abanye sizathiwa sebebhubhile. Ukho konke khonoko uJehova isandla sakhe sikhona. Lonke usuku lusuku olwenziwe nguJehova okulesikhathi sokuthi linjonge uNkulunkulu akubizela yona empilweni yakho ingenzakala ngalolu suku. Ngakho ke ngifuna ukuthi ukukhuthaza abanye abantu abathi mina linto uNkulunkulu ambizele yona ngizayilungisa next year, kulo nyaka hayi kule COVID. Baningi abantu abathi bona mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha next year, mina uNkulunkulu ngizakuba mazi hayi ngenye Christmas. Ngifuna ukuthi kuwe lolu suku lusuku olwenziwe nguJehova lusuku ongaba kwazi khona uNkulunkulu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Ungameleli kusasa ngoba ikusasa siyazi. Uyabhala omunye loba lapho uthi yena uPawulu uthi yena ungabeki usithi kusasa ngizayenza lokho ngoba sikwazi sonke ukuthi kusasa yethu iyavuka njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Wasithandazeni baba ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abavula inhliziyo namhlanje lilanga elenziwe nguwe ukuze basindiswe. Ngena enhliziyweni ubasindise, ubakhulule phakathi kwakho konke okubasindayo okubahluphayo. Lezintokozo yakho ibagcwalisa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lo lolo behulu shelo fuselela umo ya silo mfundisi useni spanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olamhlanje olibalulisayo ngoGibbs Dube.